olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
singusile abantu bezinkonzo anisa amabandla atshiyeneyo awumbusaze ukuthi abantu babo ukuthi bebuye sizokhumbulani labo abasuka bawelwa yingozi leyi.
Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi amalungiselelo omthandazo wokukhumbula ababhubha ngesikhathi segugrawundi ilizwe lisanda ukuthola uzibuse asesemaphethelweni.
Silabantwana abathi nxa besiye high school emathebelenzi bahamba amakhilomitha angafika 10, 15, 20, 30. Akunjele ukuthi uzazikhupha njani O-levels umntwana ehamba imango engako. So kuqakathekile ukuthi uhulumende afake inhlelo ezokuthuthukisa ukufundiswa kwabantwana.
Ingcwethi kwezemfundo zithi udubo lokusilela kwababalisi kanye lezikolo esigabeni semathebelenzi South luya luqhubeka.
Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezinjenge-Intelligence Economic Unit, World Bank lezinye zithi umnotho weZimbabwe kawusoze uthuthuke ngendlela ecatshangelwa nguhulumende.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyibhetshelo kaZulu ithi amalungiselelo omthandazo omkhulu okukhumbula abantu ababhubha ngesehlakalo seGugrawund ezigabeni zeMathebeleland leMidlands ilizwe lisanda ukuthola uzibuse asesemaphethelweni njalo banengi abathembise ukuza kuwe enkonzweni eBaptist Church koBulawayo ngomgqibelo ekuseni. Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla salinhlanganiso eyiyo eqoqa lomthandazo uthi bake bazama ngomnyaka odluleyo ukuthi benanzelele ilanga ngesikhathi kunanzwa ele World Genocide Day mhla ka 25 ngoZibandlela, kodwa amapholisa avimba umhlangano wabo esithi udaba lweGugrawund ngolokwehlukanisa abantu ngemihlobo njalo solwalungiswa lwaphela. Umnumzana Fuzwayo utshele Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isigoqole uhlelo lokuthi inanzelele ilanga minyaka yonke lwabangela umthandazo kuphela ngoba udaba lokuvinjelwa ukuqhuba lombuthano ngamapholisa nyakenye lokhu lusahluzwa emthethwandaba.
Yebo, silungiselela umthandazo ukuthi sikhumbule sitholekele labo abashonayo lalabo abasindayo abalamanxeba labathiwa izihlobo. Kubaningi nje abantu abathembisa ukuthi bayeza, abantu nje abathiyeshiyeneyo emphakathini. Singusile abantu bezinkonzo anisa labantu amabandla atshiyeneyo awumbusaze ukuthi abantu babo ukuthi bebuye sizokhumbulani labo abasuka bawelwa yingozi leyi ngendlela ezitshiyeneyo.
Lizivikele ngani kathesi? Liphiwe na imvumo ngamapholisa?
Hayi, kasiyiphiwanga, kasiyicelanga ngoba le yinkonzo singathi se-memorial church service. Singakupholileyo singathi sasingxusile izikhulumi zethu zazingabantu abavela emabandleni ombusazo basibiza ngamapholisa besibuza ukuthi yindaba kulabantu laba bengabantu bama-political parties njalo bona bakwazi ukuthi indaba leyi siyaqhutshwa yalungiswa yadlula. Nakwesesithi hhayi, thina sikholitika ayidlulanga ngoba akukho okwenziwayo, but hayi yalungiswa. Sababuzi yalungiswa mbani? Bathi yalungiswa ngabaphethe ilizwe, inkokheli zelizwe.
Sibona ukuthi sokule nhlanganiso eziningi ezaya zikhulume ngalolu hlupho, abantu lokho bebuya balithemba nawo?
Hayi, abantu baningi abathembisa ukubuya. Kunabanye abavela ngase oda bethembisa ukubuya bevela ngasemaphandleni.
Injongo yenu ngokuthi lifezeni?
Injongo yethu ngokubanzi ukuthi hayi, indaba yeGugrawund njengesizwe sihlaleni kwelinye ilanga sikhangeleni ngokuthi nantu hlupho lwaselayo njengelizwe silubamba njani ukuze lo walimalayo lowalimazayo bebekwazi ukuthi kusukela lapho sesishalile sihlale ngokuthula. Siyahamba nje sibe lemihlangano labantu endaweni ezitshiyetshiyeneyo nokuthi sikhole ukuthi kuqakathekile ukuthi ababuswayo nababuswayo behlalisane phansi bexoxisane ngalolo daba. Ngithemba kuphela antiyabona le yibe sizama ukuthi sikulwele ukuthi siyafika esibangeni sokuthi umenzi walo menzi bekwanza ukuxoxisana.
Lo umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye iBhejo likaZulu ubekhuluma ecingweni ekobulawayo.